Lokhu kwenziwa ngemva kokunanzelela ukuba inengi labantu abangena eBotswana okungekho emthethweni lisebenzisa iganga ukuchapha umncele bephindela ekhaya okufaka impilo zabo engozini, kukanti njalo abahlolwa ukuthi bale coronavirus loba hatshi. Ihofisi yomeli weZimbabwe ithi yenze yonke imizamo ukuze abantu behambe bekhululekile njalo basebenzise imincele okusemthethweni. Lokhu kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kanye lokuvikela impilo zabo, ngoba ngezinye izikhathi kulezikliwi ezitholakala emnceleni phakathi kwamazwe womabili. Inyathela lokuphathisa abahlala eBotswana ngekho emthethweni ukuthi baphindele ekhaya kungela migoqo iyamukelwe liningi, ugoqela umnumzana Stanley Ncube.
Kuyajabulisa kakhulu ukuba kwazi ukuthi i-embassy yakithi isithethe inyathelo lokunceda abantu bakithi ngokubalungisela ama-travel documents ukuthi baye cross our street. Lokhu ke kuzanceda amazwe onke omabili ukuthi benelise ukuscreena for i-COVID anduba abantu xa sebecrossile bangayithelelani i-COVID emakhaya.
Kodwa uNcube uthi abanye abakhathani le-ofisi yomeli weZimbabwe balakho ukuchapha besebenzisa indlela ezingekho emthethweni.
Kodwa nje kukhanya kule disadvantage eyodwa, ngoba i-TET le ibhadalwa i-350 pula, okutho ukuthi ufuze uyebhadala e-embassy. Iningi labantu bakithi abaphandle kwedolobha le-Harboron uzafuza bayedinga i-transport yokuyafika e-embassy besiyafika e-Harboron. Khanya indleko zokuyafika e-Harboron lokuyabhadala yona i-TET iningi lakithi abantu bazakwehluleka, okutho ukuthi kuzabisela uhlelo lolu emuva sicine njalo sisiyacrossa ngasegangeni.
Umnumzana Andreas Spanda uthi uqakathekile ukuthi abantu bachaphe imincele endaweni ezisemthethweni ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Inyathelo eselithethwe nguhulumende wethu ngalesi isikhathi salamukela kakhulu, ngoba kumele sikhumbule ukuthi ngalesi isikhathi silwisana lo mkhuhlane okumele kwaziwe ukuthi ubani uvelenga uyenga. Nxa abantu sebeseqa umngcele ngoba balamaphepha kuzaba nzima ukulwisana lalo mkhuhlane. Njalo inyinto oguluva labo bayabalinda emagangeni khonapha babathathela yonke impahla yabo lemali.
Ukuze bathwele incwadi zama-ETDs abeZimbabwe kumele bahlawule imali engamapula angamakhulu amathathu lengxenye i-350 pula. Incwadi zokuhambisa lezi yizwe abazisebenzisa ukuthi bengene endaweni ezitheneyo zempilakahle ukuthi bayehlolwa ukuthi abalamkhuhlane we-COVID-19 ngaphambi kokuba bathole imvume yokuthi bachaphe umncele. Kule nani eliphezulu labantu beZimbabwe elingena eBotswana ongekho emthethweni njalo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi, iningi liyaphindela ekhaya. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.